indaba eyenzakalayo malana ngabantu laba ababuya bedilize izinto ezifakwa yilaba abantu abayenza ama-commemorations abantu abachabalalayo ngesikhathi sekugrawundi izwisa ubuhlungu kakhulu. Okusuka futhi kudidanisa ingqondo yokubana siphangisa sifuna ukubana siqashe ukukhombana ngeminwe masinyane namba abanye bathi ingatsha zikahulumende ezenza khonokhu. Kuphinde kube labanye futhi abathi hhayi bona bodwa bayalwa ngoba kwake kwaphuma even ku-social media lapho Twitter abanye besithi kanti indaba lezi lodwa lingasibizanga lokhu lalokhu lokhu lalokhu. Mina into kade ngibona ngantu ayinto epheleleyo njalo efaneleyo ukuthi bona nxa sisenza into ezinjeyana abake befake ukubana kube labantu eduze abahlala bekhangela into zonaleziyana njengakhonokho esikubonayo kuma-monuments nje wonke jikelele siyabona ungakhangela eChabalala laphana ukhangele ematoposi ngale bakhona abantu abalindayo bebhasoba lezo ndawo ukubana indawo lezo zivikeleke zihlale zizindawo ezilungileyo.
Baningi juma abantu abacabangela ukuthi konke lokhu kwenziwa ngabantu abadlelana lohulumende, ububona njani khonokho?
Kangiboni ukuthi uhulumende kaba umnakagwa ungenza into enjalo ngoba khangela sikhuluma nje amaviki adluleyo ubuyile futhi lapha koBulawayo ezohlangana le nduna bezama lokhu bexhwayisise bedingisise indlela yokubana udaba lolu luthole impumela ezabisa iclosure. So ungathi umuntu onjalo othatha isikhathi sakhe asuke eHarare abuye lapha koBulawayo ahlale phosa impela viki yonke bezama ukubana becubungule udaba lolu abezethuma abantu ukuthi beyenzine njalo na.